Engikusolayo ukuthi sekuyenzwe ngendlela ekade sisola ngayo uChanisa. Otherwise uChanisa engxenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChethe kungabazibhisayisela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la amatsha akhethiweyo?
When izinto lezi ziqalisa kade kulama-consultations akade senziwa. Of course ama-consultations lawa angabe engayintludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama-consultations ayenziweyo, kulezinqumo ezenziweyo, ama-decisions la asebuyile abuye as a result of u-interim secretary general we-CCC e-consultile u-CCC ofakwa amabizo wona lawo. Going forward, I think lami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayi-includeni osoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela Mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Wonke ngokuma kwawo right now. Kodwa engikwaziyo ukuthi wona lana amabizo akula mabizo atshintshwayo, and from the instructions that I got ukuthi amabizo wona lawo ayevele khona yohambayo. Kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo. Labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba ne-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo. Is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo? Sakubona kufanele ukuthi hayi ncombe embaqambili ungakubamba uthini, akula ngenye indlela kufuze kube yikho lokho kukhona.
Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha uMnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile, kwakunamalisti ayi-2. Amalisti engi-2 angizange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi. Sikhona sikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba abantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe kuthi ngabe kulungiswa njani lokhu?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela okufuze libanjwe ngayo. Umama kangeka complain just because yena utholakale sephandle or utholakale kasakhonsultwayo. She must be part of the leadership, she must be part of the decision making. Yinto okukomplainwa ngayo. Okwenza ukuthi kube le nto yonke le esenzakala yikuthi kwaba le leadership vacuum kuthophosini isile okuyi-cult, so to speak. Ngakho-ke all those things have to be reversed. Abantu batholakale besenza ama-decisions be-confronte i-problem ekhona elizweni as a unit. Ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe. So umama nxa ele nto akukholona ngayo kumele ukuthi ayingethe i-interim secretary general babuye beyimgumba.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la uMnumzana Thaba?
Iqiniso sibili ukuthi kwakufuze kuxoxiswane. UThaba ngivela sizange nje sihlale laye phansi sixoxisane. Bese kulama-group vele angu-2 ibikhokhelwa nguye yena uThaba ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyi laye uThaba lama-double candidate salashelwa le khathana le, akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo. Ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kwilisti yona la akula muntu vele omthandayo lapho ahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besithole ukuthi ngabe u-SG uyayehlala ichansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini, njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi, mina ngibona zisakwalo ibandla le-KPC.
I was a little bit of a
Baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hayi lalo alindawo ibandla lakhe